Abangafika amashumi amathathu balaba bantu bamiswe phambi komthetho wandabani wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona la into mina ngathi yandihlukuluza la khona lokuthi court silokhi postpondwa isiya phambili khona le ngene court ithe kuyangela ngelingaka kuyangela ngelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule singasaboshwa ngabo 5 then sohambe central e-central isaze sangena esitokisini ngabo 3 ekuseni it was Friday sangena ngesaturday ngesaturday savuka siye court then i-court wasokuthiwa sithenge ngemandla. So imandla sahamba kwabe kuthiwa ikhothi mhlaka 24. From 24 yaphospondwa futhi ikhothi simhlaka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babesithi i-broken pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele sile moteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokhona siyalibopha kastat. Bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele. Sihambe siye court khona ngale sifike court. Kusasa kwakhona sike salala kuma-sales. Sifike court, court ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody. Sifose siye khona lejele. Bona abanye bakhona baya bephumela khona lemapholiseni. Bebhadala izimali, baya bebhadala amapholisa ngombe kuyabe kusenzakalani. Thina sivele singelala uthi ungelamali obanzulayo. Ungelasenti. Abaye banje belezimali. Abakhulunywa lutho, akukhulunywa lutho. Baphuma. Sibuye thina kabese kunje sesiphakathi kokuthiwa lokhu kuthiwa sizatshelwa mhlakabani, mhlaka 30 sibuyele. Asikwazi ukuthi kuzathwani. Uthothi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani.
Unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba.
Ukuthi nxa kuyi-charge yokuthi nxa ukuthi siyabe si-ostracize i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlula kulokuthi sibe silokhu sitshitshiswe ekhothi. Nxa kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise. Uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement.
Unkosazana Doreen Mlotshwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobu gwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengelamali.
So into ekhona ngokuthi thina sesesivelaphenduka kukami silokhu sibhizi lokhu sithiwa sibuye ekhot siphume on bail lokhu sihanjiswe ekhot lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani kanti indaba ama-big fish ahle afika apho kwamhla lokhu thina sazala phakathi singela lutho so asikuzwisisa ukuthi uhamba njani okuyi-corruption kwakhona kukhona abadlali amapholisa kukhona abadlali e-Rodwell Bank yangikhona le ebamba abantu asikuzwisisa.
Umkambo wemali owemfitha uthengisa idola lemelika ngamabhondi noti amathathu njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetshiweyo baphiwe inyanga ezintathu kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile.